Chunga Milinko Mo stands by.
Siyabonga endimi yakhe locho nga lichona njani emakhaya ikudivana emsakazweni we-Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 17 ngomabasa 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise-Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Sifuna ukuthi abe embassy bahambise ugwalo lethu kupresident Zuma kwenzela amabutho akhe bekade amapolisa bakwanise ukuthi bacontrol situation kwenzela abafowethu labadadewethu abase-South Africa bangabantu emhlabeni lo esilubona e-South Africa.
Amalunga enhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu angamakholo phose amathathu atshengisele esigodlweni se-South Africa eHarare phezu kodlakela oluqondiswe kwabokuza e-South Africa. Abebandla le-MDCT khonapha eMelika labo bayetshengisela esigodlweni bekhonona ngodaba lukayitayitsamara. Uhulumende uthi amalungiselelo okunanza uzibuse kusasa asisemaphethelweni esigabeni zonke zelizwe, njalo umongameli Robert Mugabe ubikwa ube sedilini labantwana lamhla e-City Sports Stadium eHarare. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amalunga enhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu angamakholo phose amathathu atshengisele esigodlweni se-South Africa eHarare namhla phezu kodlakela oluqondiswe kwabokuza olwe-xenophobia e-South Africa. Intatheli zindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba.
Ebihlatshelwa ngamalunga alezinhlanganiso abephethe amabhakana abelemibiko ehlukeneyo isola okwenzakala kwele South Africa etshengisa ukudana phezu kwalezi zehlakalo ngesikhathi enikeza incwadi yezikhalazo emahofisini ommeli wakwele South Africa eZimbabwe. Yamukelwe ngumsekeli wommeli weSouth Africa kuleli unkosazana Phumla Andy Makhwabe obonge ukuba khona kukameya weHarare umnumzana Bernard Manyenyeni ukuphelekezela la malunga. Wathembisa ukuyidlulisela phambili kuhulumende wakhe. Umqondisi wenhlanganiso ye-Combined Harare Residents Association, CRA, umnumzana Mfundo Mlilo, ungomunye wabamanyane labanye ukuyakwethula lincwadi.
Sifuna ukuthi abe embassy bahambise ugwalo lethu kupresident Zuma kwenzela ukuthi amabutho akhe bekade amapolisa bakwanise ukuthi bacontrol situation kwenzela ukuthi abafowethu labadadewethu abase-South Africa bangabantu emhlabeni lo esilubona e-South Africa.
Kodwa lokhu kukhalaza umlilo uthi kakusoze kuphelele ekuqondisweni kuhulumende wakwele South Africa kuphela, kodwa lakuhulumende kamongameli Robert Mugabe athi kungumlando wakhe ukulondoloza izizalwane zakuleli ngokuzitholisa okudingakalayo ukuze zithole inhlalakahle eziyidinga kwamanye amazwe.
Abantu abaningi abase-South Africa abavela eZimbabwe basuka bebalekela umumbe ukuthi kakulamsebenzi, abanye bakhona abantu ababehlukuluzwa ngendaba zepolitiki. So sithi uhulumende kalungisise lokho okwenza ukuthi abantu babaleke bahambe baye-South Africa.
Okuyinto egcizelelwe ngumqondisi wenhlanganiso yeChitungwiza Residence Trust umnumzana Mavelas Khumalo. Ukhumalo uthi okunye njalo okubafuqileyo njengeChitrust ludaba lokuba iningi lalabo abachapha besiyaphatha imisebenzi yokuziphilisa kulelo lizwe kwizakhamizi zeChitungwiza.
Thina sibone sile lungelo lona lelo lokuze sisukume sibambane labanye amaZimbabweans abaconcerned labo. Sihambe e-South African Embassy siyothengisela khona ngale, sibanikeza ugwalo lokuthengisa ukuthi hayi izinto ezenzakalayo ngaphetheya kukaLimpopo sithabi lazo. Kunjalo bafuze bona njengohulumende bahlale phansi bayenze ukuthi zonke izinto zona lezo ezenzakalayo, ukutshayana, ukubulalana, ukulimazana kumiswe khonoko.
Lanxa amapolisa eke abalela uya kwethula incwadi yezikhalazo kummeliwa kwele South Africa ethi akalabo abantu abangaphatha lomsebenzi isimanga yokuba bebekhona kulama ofisi lanxa bengazange bahlukuluza labo abekade bekulombuthano. Lincwadi ikhumbuze uhulumende wakwele South Africa ukuba kungumlando wakhe ukuba alondoloze amalungelo omuntu wonke kungakhathalekile ukuba yisizalwane sakwele South Africa loba hatshi. Njengalokho kuthiwa isisekelo salelo lizwe kanye lezivumelwano angena kizo phezu kobudlelwano labakwamanye amazwe. Abenhlanganiso ye-South Africa Human Rights bona bakhuthazwa ukuba bayihlolisise inkulumo yenkosi uGoodwill Zwelithini leyendodana kamongameli welizwe umnumzana Edward Zuma kanye lekankosazana Lindi weZulu. Abakade betshengisela laba bagcine belubhekisa e-Media Center eHarare lapho kuke kwaba lemizamo yokuba lwisa ivelela kuhlekana labontanga bezanu PF abasebenzela endaweni ye-Five Avenue bucwadlana lamahofisi wommeli we-South Africa okuvinjwe ngamapolisa.
Zuma wakauraya! Zuma wakauraya!
Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Kunjalo nje ukuhlukuluzwa kwabavela kwamanye amazwe kwele South Africa kubikwa kuqhubekela phambili lanxa uhulumende wakulelo lizwe eqhubeka ngokuchumayela ivangeli lokuthula. Umeli weZimbabwe eSouth Africa umnumzana Isaac Moyo uveze namuhla ukuthi isigodlo sakhe siphakathi kokuqoqa amabhasi okuthwala izizalwane zeZimbabwe ezifuna ukubuyela ekhaya ikakhulu eziseDurban. Umoyo uthi njalo isigodlo sakhe sisebenzelana logatsha lwe-immigration eSouth Africa emizameni yokutholisa abangelamaphepha ingwalo zokuhambisa ukuze babuyele ekhaya nxa befuna. Ukuhlaziya lolu daba sixhume incwethi kwezombusazwe umnumzana Mlamuli Nkomo oseJohannesburg kwele South Africa.
Abantu okwakathesi ngathi ngakufaniswa lokuthi bami amadlodlongwane. Kule ndaba eziningi ezibhodayo abantu kuma-social network, kuma-Facebook, kuma-WhatsApp, ukuthi hhayi obani bani bathe bazahlasela, abantu bahlasele lapha lafana. Kungako ukuthi abantu ngathi bathithibele ukuthi kanti kuzenzakalani. Kuke kwathiwa ukuthi lana eGoli abanye abalezolo bazivalile, bezivala ngenxa yokuthi besaba ukuthi kungenzakala kube lodlakele. Kodwa kukhanya ngazathi endaweni njengabo-GPS Town abantu la bahlala kakhulu abahlala emahostela yibo nje abangathi bayatoyitoya bayahlangana behlabele izingoma begqugquzela lolo dlakela. Kodwa-ke kungaka owamanje eGoli kulalokhu nje ukungahlaliseki.
Khona uhulumende we-South Africa Nkomo ungathi wenza konke okusemandleni akhe na ukuqeda ubudlova lobo?
Ngokubona kwami ngathi uhulumende akukazanga ku-prioritize le indaba yokuthi kulabantu bokuza ama-immigrants. Ungathi into nje ayiyekelele ukuthi uzabona ukuthi kuzayenzakalani. Kodwa sizakhumbula ukuthi into le kudala yaqala ikakhulu ngo-2008. Ongaka ukuthi uhulumende walapha ube lethuba lokwazi ukuthi into ezinje zingayenzakala. Kodwa engikhuluma kwamanje ungathi naye uphelelwe ngamaqhinga kungenxa yokuthi ubengazimiselanga or ubengazilungiselelanga ukuthi ahlangane lesimo esinje. Naloba nje impawu bezikhona ukuthi abantu lapha emphakathini kubosowedu la kwamanye amalokishi abantu bebevele bethukutheli.
Umnumzana Mlamuli Nkomo yingcwethi kwezombusazwe sixoxela eseJohannesburg kwele South Africa.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
abebandla le MDCT abasemelika lamhlanje batshengisele phambi kwehofisi yomeli weZimbabwe khona pha emelika betshengisa insolo yabo ngokungazihlophi kukahulumende ngokunyamalala kwentathelizindaba u-Itai Dzamara yena othunjwe kumaviki edlula amahlanu edluleyo. Besuka lapho balubhekise ehofisini yomeli weSouth Africa ukuya kwethula isikhalazo sokusola udlakela oluqondiswe ebantwini bakwamanye amazwe olwe-xenophobia kwele South Africa. UChris Gande weStudio 7 ukhonale lapho okulabatshengiselayo laba. Siyakwamukela uhlelo, Chris.
Yebo, Ntu.
Yebo, ungasichasisela kuhamba njani khona ngapha?
Hayi, okwakathesi sekungani sekuthule nje kancane, kodwa belokhu bekhona abanye abasekeli bebandla le-MDC phandle kwe-embassy isigodlo sommeli weZimbabwe lapha eMelika. Okwenzakeleyo ukuthi bathe bebuya le petition yabo kade befuna ukuyinikeza izisebenzi zakhona futhi ziphe u-ambassador, bathola kuvaliwe kukhiyiwe eminyango lapha behluleka ukuthi bazenzani. Kodwa sikhuluma nje belokhu bemile bekhangela becebisana ukuthi sebezathatha nyathelo bani. Kodwa kathesi manje ngingakuqhubeza kumgcinisihlalo wesigaba seMelika lapha MDC uMnumzana Dan Moyo. Mnumzana Moyo.
Yebo, kusiphe.
Yebo Mnumzana.
Yebo, Mnumzana Moyo, siyakwamukela kuhlelo. Ungasitshela ngenjongo yenu kanye lokuthi sizokuthiwa lithole kungela bantu izisebenzi zesigodlo bezingekho. Kuhambe njani?
Akusikho ukuthi abekho Mnumzana Nkomo, ngoba ukhona ophumile nje khonapha silokhu silindile la ngaphandle and uyatsho lokuthi u-deputy ambassador ukhona phakathi. Kodwa singasho ukuthi sipopode okwesikhathi eside, awukho muntu okowaphendula. So siyazi ukuthi bakhona phakathi, benze ngamasibomo ngoba bebengafuni ukwemukela i-petition yethu.
Akula seliyakwenzani pho?
Hayi, kutho ukuthi la ukhona ophumileyo abathi uyi-attache khonapha kuthiwa ngumkhuphe uthe yena ambassador ukhona uthe uzokwehla. So sizomlinda sibone ukuthi uzokwehla ngasiphi isikhathi. Kulapho-ke sizomnika khona i-petition. Ma engehlanga sesikhangelela ukuthi kusasa size kuthiwa u-ambassador uyabe khona epaki lapho kwenziwa khona ama-celebration awe-independence. Sifuna ukuthi siyomnika lapho i-petition.
Sizwa kuthiwa lilolunye uhlelo njalo lokutshengisela esigodlweni se-South Africa ngendaba yodlakela lokucwasana ngobuzwe. Kusichasisele.
Ye, into eyenzakala e-South Africa ayingeke ize idlunyelwe noma kukuphi empilweni yabantu, ngoba ukuthi abantu bakithi sizwe sakithi sibulawe ngendlela ababulala ngayo abantu. Abantu sebehlezi bethukile, abasakwazi ukuya emisebenzini, abasakwazi sithi thina uhulumende we-South Africa kumele ayistophe le xenophobia eyenzakala e-South Africa elizweni lapho.
Hayi, siyabonga Mnumzana Moyo.
Hayi, kulungile baba.
Lobe kungumnumzana Dan Moyo, umgcinisihlalo we-MDCT khonapha eMelika. Sixoxe njalo le ntathelizindaba yethu uChris Gande okhona le esigodlweni seZimbabwe. Ku-Livetalk lamhlanje sikhangela ilanga lokunanza uzibuse weZimbabwe ele independence kusasa, lapho kuthakazelelwa iminyaka engamashumi amathathu lanhlanu ilizwe lithole uzibuse. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Siqale ngakwele Italy. Amapolisa kwele Italia abikwa esebophe abantu bokholo lwesimuslim abalichumi lanhlanu abanakanelwa ukuthi yibo abaphosela abokholo lwesikristu abalichumi lambili olwandle lweMediterranean Sea ababe phakathi komkhombi obulubhekise eEurope. Ababotshiweyo laba betheswa icala lokubulala befuqwa lukholo lwabo. Amavoti abikwa lokhe esabalwa kwele Sudan ngemva kwensuku ezine kuqhutshwe ukhetho kulelo lizwe olokudinga inkokheli olubikwa belungela abantu abaningi ekade besiza ukuzovota njalo olukhalalwe ngabamabandla aphikisayo. Uhulumende othi amalungiselelo okunanza ilanga ilizwe elathola ngalo uzibuse kusasa asefike emaphethelweni esigabeni zonke zelizwe njalo umongameli Robert Mugabe ubikwa obesedilini labantwana lamhla eCity Sports Stadium eHarare ngaphambilini kokukhuluma emkhosini wakusasa eNational Sports Stadium njengenhlala yenza. Indikimba yalo nyaka ithi Zimbabwe at 35, Consolidating Unity, Peace and Sovereignty. Okukhomba ukuthi ele Zimbabwe lilondoloza ukubambana ukuthula kanye lozibuse oweminyaka engamachumi amathathu lanhlanu edluleyo. Asizweni ukuthi ibandla leMTCT lithini ngomkhosi wakusasa. Kunxoxo esiqhubelo msekeli wesikhulumeli saleli bandla unkosazana Thabita Khumalo.
Njengebandla leMDC elikhokhelwa ngobaba uTsvangirai kasihambi kumkhankaso welanga likazibuse ngoba thina sithi abazibusayo lihlekanyana lalabantu bezanu asebehuqukize umnotho bathatha abantwana baseZimbabwe babenza izisebenzi zabo zama-tuckshop. Namhlanje asilamankampani, izibhedlela zilamithi, izikola zilamabhuku, izikola zilamatitshala. Vele yingxabangxoza, ndikhuluma kunjenje eMzantsi Afrika abantu abethu sebebuliwe, bayagwazwa, bakhitshwa amathumbu, babhotshozwa amakhanda ngokuthi babalekela ubukhokeli bezanu obuwalisa ukuthi babe ngabantu bayadinga imisebenzi ukuthi bagcine imoli zabo.
Abanye benu bezanu PF bathi lokhu akutshengisi ukuthi lina liyathanda ilizwe lenu ngoba uzibuse akufanani lezombusazwe, likwehlukanisa njani lokho?
Ilizwe lethu silithanda imihlobo, yikho namhlanje lokhu esisila kusukela ngo-1999 sizama ukuthi sikhiphe ubugqili bezanu PF indlela abiza ngayo abantu besiZimbabwe. So thina ilizwe salithanda, esingakuthandiyo yizani esisibulalele impilo. Namhlanje sonke sesingabantu sesihamba sidengisa emigwaqweni, sidengisa amanzi, sidengisa ama-juicecards, sidengisa ama-toothpicks. Abantu abafundile baya ema-university bayapasa, namhlanje udengisa ama-toothpicks emigwaqweni. Ungalithanda ilizwe elinjalo, ikhokhela abantu abanjalo? Thina sithi ilizwe salithanda, esingakuthandiyo yizani. Izani ungayitshaye phansi, sesikhathele, sesidubekile, sidla inqeqo zomlomo uma ngoyulala eziko, amakhampani avalwa ekuseni emini ntambama. Thina sithi kuzalo hambanini, sike sibumbe ilizwe lika abantwana basezimati basuke eGoli ababulawa khona babuye bazosebenzela ilizwe labo.
Kuyikuthi ibandla lakho lisembusweni, ubona ingani ngabe kungcono yini elizweni?
Kakhulu ayisho into yokubuza ngoba sathi sengena kuhulumende womanyano wenkazato satshengisela uZulu lancwadi nasaphiwa ama-ministries awe-social awe-economic ministries, but sadiliva. Kwasekule sinko esedola for two, ezibhedlela kwakusele mithi, ezikolo kwasekule amabhuku, imisebenzi yayisivuleka. Bona sibhizi ngapha thinasilungisa ilizwe, bona babhizi but ngisho ukuthi bazantshontsha njani ukhetha. Sebatshengisisa uZulu uyakwazi ukuthi njengebandla le-MDC siyakwazi ukuthi siliguqukuleli ilizwe sikhombe ngabaphakathi.
Lo ngunkosazana Thabita Khumalo, umsekeli wesikhulumeli sebandla leMTCT, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 kobulawayo. Kathesi sokwisikhathi sokuthi sizwe imbono yenu lina balaleli elithumele ngeWhatsApp.
Sikukhangele sibili ukuba usuku lo kuthola uzivuse kwelizwe lethu laseZimbabwe lusondele-ke lapho lathola khona uzivuse ngom ngo-1980 ngoba suka sikukhangeleke thina ukuthi ke uzivuse wakhona lo ukutholakala kwakhe elizweni laseZimbabwe sibona ke engazange elethe utshintsho kuthiwa kubunja independence babekumba ukuthi thina njengabantu abamnyama ke sithole ukuzivusa sithole impilo enhle kodwa sehlule ukuzivusa labo bonabo abayibo abaya empini okugocela abantu abanjengabomama ababephekele emaphandleni obaba ababeyibo ababejibhula labomama wawuthiwa ngothi ngwilo kabazange bazithole imfanelo zabo lakathesi balokhu beqhubekela phambili berojwa ukutshengisela ukuthi i-independence kasilayo vele thina elizweni lethu lasezimbabwe ukuthi i-independence kuthathisana i-independence ngekapresident omngabe lo nkosikazi wakhe ugrace mgabe khonale behlezi ngoba khonapho ungakhangela futhi uzathola ukuthi abantu bayakhithisa izimali ama-$3 okuya kwi-independence ilizwe lona lifanele libe yile liklema imali yokuthi abantu bayenze i-independence solo kufana nokuthi nje siyadlala amatope nakulanto esiyenzayo elizweni lethu lasezimbabwe sitshelana amanga ukuthi sinothileka sinothanga singabayanga ngoba abayibo abalweli bempinga enkululeko baziswele imfanelo zabo abayibo abalela belilizwe lasezimbabwe ukuze sithole into okuthiwa ngozebuse
independence yisigaba esinye sithi sikhululekile abathi bakhululekile thina sikhululekanga mina njengami uMrs Mabhena kodwa nxa ngikhangele independence ngo-1881-82 yayimnandi ngoba sasisuka kuzivuse izinto zonke zikhona sisanda ukuthathela amabhunu izimota zokuthwala ukudla iziphala zigcwele yonke into sasingabuzi noma singathi ndlala kwakubuya masinya khonapho so independence kusiyasuka ku-83 yabanhle kusuka ku-84 yayisimbi sokuchayana sokuthena sokubandlululana mina independence angiyikholisisi ngoba ngangimithingwile sijibhula nabobhuti njalo futhi sijibhula nabobhuti sithwala amanzi athisa siyasentabeni kuyanika amakhomplete ukugezisa ukuchoba intwala ukuthini uku-ayina intwala zonke lezana babe bahle yitho mama bepheka izithwala bebuya lazo ebhesini incama ukhomplete sebona ukuthi kunzima uyathi sihambane njani enjaka kula mabhuni kuyekhangela amabhuni ukuthi ami njani wena uyahamba ungelasithala ungelani ngosuzawonkorora ombhobho esihli ecashile so sithase sithathe uzivusa thina sikhangelwanga ukuthi kulo sivilo lo mgibha kulabo mama babephekela la namhlanje lokho kuyingangithithi 35 years thina singelaliswa njani sizubuhlungu kakhulu vela sifuna ukuzwa ngakho kodwa izanu pf sibuyo siyakhangela i-independence abayibo abanesihlalo yibo abadlayo abakholisayo
igama lami ngus mthunzi ngilapha ejohannesburg kuyadanisa lohlobo ukuba sikhulume nge-independence ezimbabwe ikakhulu thina esasihambile empini siyadinga leli lizwe elithi izimbabwe namhlanje sigcwele amazwe sibulawa izonophobia ngenxa yento esayihamba sayidinga ngaye sasisazi I think sasingeke siqhubeke sixhase impi yokuthi sikhulule ilizwe libe ngelena indlela namhlanje abantwana bayahlupheka abafundi izikolo zidilikile konke kubi siphila nzima emazweni basithethisa siphila impilo yobuhlungu okubi kuyadanisa kakhulu lala besabancedisayo khathi sikhona e-South Africa sekuyibona abasiphendukelayo ngikhumbula ngelinye ilanga sihamba sisewange sidabule ukuganga silalo abe mkhonto wesizwe kanti singakwazi sidinga into enje o uNkulunkulu ngabe uyasizwela
siyabonga labo ngabalaleli bethu bekhuluma ngelanga lakusasa usuku lwe-independence kuhlelo lwe-Woza Friday lamhlanje sixoxa lembongi yeGwanda edumileyo umnumzana Nqindi Lerato Ndlovu yena usipha inkondlo ehaya amaqhawe kanye lezakhamizi ezaphatheka ngendlela ezitshiyeneyo kumzabalazo wenkululeko
Lamlela ndwandwe
Lamlela
Lamlela ndwandwe
Lamlela
Lamlela amshweshwe
Lamlela nampa bafubembula
Lamlela ndwandwe
Lamlela
Lamlela ndwandwe
Lamlela
Lamlela amshweshwe
Lamlela nampa bafubembula
Guka
Ngiyekuba ngingirato ndlovijana khona sekwanda ajakalezwa ngokudlala njalo leimbongi indoda eqhavele iwani Nganikeza inkondlo yamaqhawe ulalani ngokuthula lalanini ngokuthula lina majaha lamantombazana athelela isigazi senkululeko namhlanje ukulithi lapho likhona ngalenza abantu balethe mathuneni kimi lokho kuyize ngoba esinganhlanga inkubalo lasuka laya eRussia lasuka laya eChina lasuka laya eCuba ngoba okwamathaleni kwase kwehlule eGeneva liqansa amaqaqa liyabula amahlathi uzalidla ingwenya emfuleni iphango lathi ozasihambe mhlawumbe nehlabathi salidla isikhali sesitha kukanti abanye baqhubela mazombezombe laze layafika lafika zalipheka iy'ngidi zezimpi lazibona mangamugile enkululeko lafuthelwa kwashaka mhla ushona indlovukazi unandi labo kamzilikazi nhleza kuthebukhosithuma unkulumane lagodla umlimi omlomo ongenalimi lahuba okwenhle ingenengo emachaneni wakhala empumalanga wakhala entshonalanga wakhala wonke amagumbi amane omhlaba lafa ngenxa lithanda ukuthi sizibuse izolo ledlule kwedlule okwembokodo lelitshe lakhishwa lilanga selibhebhabhe okwegena lanethwa lezulu lanethwa yimvimbi lalala embalweni ligamele izinyoka livuka libuzwa amavuko ngamagwababa litshoniswe izikhova lamakhankha lina yalesaba lafa ngenxa lithanda ukuthi sizibuse lafela khona ukuthi silingane lafela nenhlala kahle kaZulu uJesu yena wafela izono zabantu lina-ke ungesigazi lenu ngasi yini unsulaboya osilahlwa ngekhanda namhlanje siyozibuse ngenxenyezwi siyalikhulekela ebusuku nemini lalaleni ngokuthula maqhawe eZimbabwe wangigwedha ingalo wangigwedha inyawo wendoda obulima kawuhlaleki buthole sizwe mina majahabaze ezalelibizwe igazi lageza ngesifundla kwagcwala amagama ngithi bayethe maqhawe esizwe bayethe majaha lamantombi ezimbabwe le bayethe bobaba ngitsho lelana lalipheka ngoba owayesilonga wayekhangele owayekhona wahlukuluzwa madoda sasidinga khonokho asebenzeni nzima kasibambeni sibe into wani ngiyabonga maqhawe ezimbabwe philani ngokuthula yini ufokancindi siyabonga
yaze ya mnandi inkondlo akusitshayele phela eka mqabuko unyongolo ubaba wethu
Nkomo Joshua Nkomo wena Nkomo wawuthiphelwa inkunzi yahlatha ngamathola amhlophe kwatundubala imicuthi yezimpondo wena dele ukudla isitshaba sabathumbi wena mqakulezane zihlangane entumbani sibochitheka tekwathekwa shumba yezimbabwe wena tokhothama wakhala abantwanyana kwakhala uzulu kwaze kwaqonda nezikarobet ugabriel mgadi wena khosi amakhosi wena mhloqhovu kawubhekeki amehlo kangangesebezela ngalibalela ebusika sesaba wathona kankomo wathula kwathi xaka wathona kankomo bakhalo mama wena qhawela makhawe wena mdala wenduku yakhe wena wasebenza nzima usebenza uhlangene umanyene namanye amadoda ngithi lanamhlanje bayakunqoma amadoda lanamhlanje siyakubona itridi kobulawayo uzwafakwa lesithombe sakho mfokanyongolo lachuthela izulu ngane zinyembezi wena kuyakhalwa kanti abantu bathabile kwadliwa kwathi lawe umnyanga wavuka waba ngumuntu ngitho ngoba sikhona seZimbabwe sithi nalani ngokuthula iqhawe kanithi liyalala bayethe mqabuko bayethe kankomo bayethe qhawe lesizwe father Zimbabwe engikhuluma
Abafana beinsingizi sibabongeke ngengoma yabo lapho bathi lamlela ndwandwe siyazi bayadlala lamhlanje Austria lapho abahlala khona ovusa emkhaya labo Dumara sibafisela inhlanhla sibonge njalo imbongi onqindi Lerato Ndlovu ngenkondlo zakhe zokuthakazelela ilanga likazibuse silifisela ilanga lakusasa elihle kanye lempelaviki elijukela olivalelisayo mthwakazi ngontungameli Nkomo lilanga.